VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 12 kuZibandlela 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, isiphathamandla sikahulumende wakwele China esibona ngokudlelana labanye amazwe sikwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona inhlelo ezijiyeneyo.
Ukubuya labo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza labo ukuthi hlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kusikela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho osekwenziwe.
Abahlolisisa okwenzakala phakathi kwelizwe leZimbabwe leChina bathi eleChina lithenga ubungane kuzwekazi leAfrika.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika leChina kumbe singathi iZimbabwe leChina abuvele bungathi buphezulunyana ngoba iChina ilendlela yokuthenga ubungane ifaka izimali eziningi.
Bakhala abazali ngentengo yempahla yezikolo.
Bakithi nithi niyangena ezitolo lapha phakathi nithole amabhuku ayi-$9 abantwana ama-72 pages phandle bathi $5 kothophasi lapha bakithi lakwakungeneki.
Lingagudwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Isiphathamandla sikahulumende wakwele China esibona ngokudlelana lamanye amazwe sikwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona inhlelo ezijiyeneyo. Umnumzana Wang Yi othunywe ngumongameli Xi Jinping owethekelele njalo kwele Egypt, Burundi, Djibouti lakwele Eritrea ukhangelelwe ukuthi uzakwenza imihlangano ejiyeneyo leziphathamandla zakwele Zimbabwe. EleChina laboleka ilizwe leZimbabwe imali yokuvuselela umlilo kagetsi ukwakha idale lephalamende lamagceke endizamtshina iRobert Gabriel Mugabe International Airport lezinye. Obona ngokudlelana lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi luqathekile kakhulu uhambo lukaWang Yi. Uthi bazakhulumisana ngokudlelana kwamazwe lawo mabili, ikakhulu ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Dingumuzi Phuthi omele ibululima West edale lephalamende ekubandla lezanu PF.
Anto siyazi vele sinkini ukuthi umuzi omuhle ngothekelelwayo ngoba lezethekele. Nxa kunjalo-ke kusho ukuthi njengomuzi weZimbabwe kasikhangeleni ukuthi sike saba silizwe linjani. Besililizwe leyo liyane lingenabangane abaningi. Nabangane kade silabo besiyithi esingathi yithi esibalandayo. Kodwa kuthe ngemva kwesikhathi kwakhanya upresident Mnangagwa eseqinisa ubuhlobo ikakhulu elandelela lokhana okwake kwakhulunywa ngabantu abanye baze bangathi sebehlela ngakho besithi ngama-mega deals. Saze sabona-ke ukufika lapha kukamongameli weChina kwesinye isikhathi. Sabona-ke ukuya kwele China umongameli Mnangagwa esanda kuqala ukwethekelela amazwe akhatshana kwaba lokuqiniswa kwezinqumo zokusebenzelana. Ukuthi sibone isethekelo esingaka sithunywa ngupresident wele China sisiza kwele Zimbabwe kunye lamanye amazwe la azahamba kuwo, yithi kuyisambulelo sokuthi sibone ukuthi kuqinisekile ukuthi iChina isanda othando njalo lokuzimisela ukusebenzelana leZimbabwe ukuqinisa ubuhlobo lezokusebenzelana ezithuthukisa umnotho.
Nxa sisikhangela-ke siyabona ukuthi kule nhlelo eziningi eleChina elizenza kwele Zimbabwe, kambe nxa sikhangela-ke le $1.1 billion wange 7 and 8 lokhana okuthiwa yi-power generation uhlelo lwangkhona, siyabona njalo ziningi inhlelo eziningi zedala lephalamende kuzobuya-ke iRobert Mugabe International Airport. Kambe nxa bezezibona bajabula yini kumbe babona ngazani kuyahlephuka?
Vele into okuthiwa yi-project management gig ifuna ukuthi nawe nxa ukatshana kasithi ukudiaspora uyakha indlu uthumela abana wakho
izimali zokuthi bakuthenge listend, bathenge izitina, bathenge amasamende, bathenge ibhilida bakhe. Kodwa kufuna nawe from time to time ukusiza la ukuzobona ukuthi hawu oright inje nxa ikuwindow level hawu hawu inje nxa i-routing siyasebenzisana livumelane ukuthi lingasebenzisa amatile kumbe amazenge. Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngenxa yasisebenzelana kwezokukhuphula izinga lezakhiwo infrastructure development lamanye amazwe abalisela iChina nxa sisebenza babe labo besiza bezobona ukuthi kwenzakalani ukwenzela ukuthi kube yindlela lathi ilokuzihlola ukuthi kambe senza kuhle yini kulokho kumele sibe senza ngakho. Umongameli uMnangagwa uphethe ekhuza abantu ukuthi ubugwelegwele ukutshontsha ukweba ukungethembeki kakufuni njalo kuyaziwa ukuthi yikho okubhidliza imnotho yamazwe. Yikho-ke kumele kukhanye ukuthi nxa kuyikuthi izinto ezinjalo kazikasizwa kuzaba lesidingo sokuthi kukhangelwe ukuthi yindaba kungakasezwa yena imali engaka ebalisela izinto ezinjezinje kungazenziwe yalethwa. Kodwa-ke ngithanda ukuthi nginome ukuthi ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza nabo ukuthi hlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kufikela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho osekwenziwe kufika kuleli banga.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi umele iBulilima West edale lephalamende ekubandla leZANU PF. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho othi eliChina lithanda ukuthenga abangane kuzekazi leAfrika.
Ubudlelwano phakathi kweAfrika leChina kumbe singathi iZimbabwe leChina abuvele bungathi buphezulunyana ngoba iChina ile ndlela yokuthenga ubungane ifaka izimali eziningi kwama-projects esingathi ama-infrastructure projects e-Africa eZimbabwe sekule ma-billion ambalwa kugoqela le ndlu entsha idolobha elitsha elise-Mount Hagen eliza kuba yi-parliament entsha. Kungakho nje akwethusi nje ukuthi behamba nje egxoxaxoxa nje ebona ukuthi izimali ezingangena ukuze kudlelwane lokho lapho kuqini.
Ye kodwa nxa sikhangela sibili kula lolunye uhlelo olewi 1.1 billion olewi 1 nge-7 and 8 lokhana-ke ukuthi kuthuthukiswe kambe kuyabonakala yini okwenziwa ngele China kwele Zimbabwe?
Inkinga yokuthi nxa yona iChina ifaka imali kule indlela ezimbili. Kuleyinye indlela yokuthi bayanika imali yakhona uhulumende izimali zakhona ezizikhanya zilahleka zonezo zintshontshwa. Shonisa leyo indlela ethi bona babuye eZimbabwe bezokwakha bengokwabo belungisa lemitshina lezisebenzizabo. Lokho kwandisa ukuthi ungathi kuyaphumelela kodwa singaze sinandelele ukuswelakala kwamagesi eZimbabwe sokusitsho ukuthi hatshi imali zakhona kukhanya azihambe kuhle ngoba sokhu sikhalakhala ngenxa yokuthi isibani lesi akula.
Ye kodwa-ke kuyanceda yini ukuthi uwangiyi abuye kwele Zimbabwe?
Kuyanceda ngoba uyazi ukuthi kube lokukhonela okuthize eChina ngenkulumo zikamthuli Ncube laphana aza afake izimali ezazikhanya azizilutshwana. Ngakho-ke ngikholwa yindlela yokuthi labo abantu beChina bazizithwala ukuzokhuluma bezibonela ukuthi imali abazikhiphayo zisetshenziswa kuhle yini. Kuqakathekile lathi kuyasijabulisa ukuthi nxa kule business yama-agreements isivumelwano ezenziwa neChina ijoyina imali bona kabe zibe zibona ukuthi imali zakhona zisetshenziswa kanjani. Kuyasijabulisa ukuthi ngaye kuyenzakala ukuthi ndidile simhlalise phansi simbuze naye imbuzo kuzekuchasiswe ukuthi imali zakhona ziyasebenza kungasebenzi.
Umnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi kwezenotho, sixoxe laye eseHarare. Abazali abalabantwana abafundayo bathi isikhupheke okumangalisayo intengo yezingwalo lezigqoko zesikolo. Iningi labo lithi kabasoze benelise ukuthenga okufunakala ezikolo ezivulwa ngolwesibili. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Abanye abazali sebethenga okufunakala ezikolo emigwaqweni besithi akusathengeki ezitolo ezithengisa ingwalo lezigqoko zabantwana abafundayo. Ugwalo lokuloba okuchiyeneyo lubiza amadola ayisichiyagalolunye ezitolo kuthi emigwaqweni lungamadola amahlanu. Unkosikazi Sandisiwe Moyo, umzali obedinga impahla yesikolo koBulawayo, uthi intengo yempahla zesikolo ikhuphuke kakhulu ezitolo ezithengisa impahla ezilohlonzi.
Hayi, intengo yama-uniforms ikhuphukile kakhulu ema shops ayiwethangalela ukuthi niwathengise quality stuff ofuze ukuthi i short yomntwana we primary i-184 compared to phandle ngama 40 bond to 50 bond. So it's terms 3 ilama kinzi ofuze ukuthi i-fees yakhona ngabe ukuthi umntwana oyedwa i-3.5 bakutshela ukuthi basazokhweza futhi uyabuza uzawukwanisa. On top of that ubhadala i-fees uphinde ufake le grocery phezulu. I-grocery ezakubiza u-2000 uyabunganani eZimbabwe uhola malini.
Omunye umzali unkosikazi Nozithelo Ndimande uthi uthole intengo yengwalo ikhuphukile ezitolo kodwa kukhanya iphansi emgwaqweni.
Bakithi nithi niyangena ezitolo lapha phakathi nithole amabhuku ay-$9 abantwana ama-72 pages, phandle bathi $5. Kothophasi lapha bakithi lakwakungeneki. Ngithi ngiyathi nithole imfomu yomntwana eyade ngiyifuna 400 and something, phandle lapha bathi 100. So sengenza kokukhala ukuthi ngize ngiyithenge nge-70 bond. Hayi bakithi, into zinzima lapha, angazi ukuthi abantwana bethu bayafunda yini kuya phetha ngani into le.
Unkosikazi Nobuhle Maphosa othengisa impahla zesikolo uthi lo nyaka ibhizimusi kayihambi kahle.
Ngiyabona amainfomu lapha amasikoti yonke la ndawo la unyaka yonke le vilede sasingafaki phandle, ayetholakala kuthophasi kuphela. And sasikwazi ukuthi abantu abagqoka amainfomu lawa yithi kababuzi bathi kathesi bezwathi ngoba lapha alelesikhayizani kuthophasi kodwa ekuhambeni kwebhizinisi ayikwehlukeni ngeminyakeni. Abantu abadali kakhulu sebefudisa iy'nkukhuzo nalezo ezidurayo. Hhayi, ibhizinesi isibili iyehlile. Eminyakeni wakuthi kunje izikolo ziyavula Tuesday, vele kuthiwa lokuhlala phansi ngabani la.
Omunye wabathengisa emigwaqweni unkosikazi Mildred Nyoni uthi umumo omubi wezomnotho welizwe yiwo owenza ibhizimusi ingahambi kahle.
Ibhizinesi vele is very low ngenxa yokuthi umkhonomwethu awumanga kuhle. Ngawo umkhonomwe ume kuhle ngalathi sile bhizinesi ngoba ungaze uchiphise awumtholi umuntu wokubana athenge ngoba vele kahle kahle imali kayikho.
Ngesikhathi abazali bephithizela belungiselela ukuvulwa kwezikolo, ababalisi bathi balakho ukungayi emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi yeZimbabwe Teachers Association, uMnumzana Sifiso Ndlovu, uthi ababalisi abaningi bathi bazakwehluleka ukubuyela ezikolo ngoba kabalamali.
Ababalisi abaningi sebekhombise ukuthi bazakwehluleka ukuthi babuyele emsebenzini ngolwesibili ngenxa yokuba kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi wona alenhlawulo ethe yakhwela. Kanti kunjalo nje abalakho ukudla njalo okuzabenza phela baphile besezikolweni. Okunye osokuvamile sokuthutsha kubabalisi ukuthi abantwana babo bona ezikolweni bazakwehluleka njalo ukuthi baye khona. Siyabona ke ukuthi into enjengale izaphazamisa ukuvula kwezikolo ngo-2020 ebesikhangelele khona ukuthi abaqhashi kabancede ababalisi ngendlela ephezulu.
Kasenelisanga ukukhuluma labaphathi intambo bakahulumende ngokuvulwa kwezikolo. Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi imali ezikhuphukileyo kodwa bayalile ukuyamukela besithi kayeneli inswelo zabo. Abathola iholo eliphansi kade sebezathola imali eyedlula kancane inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,033 ngenyanga. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Siyosikhangele ezibhadalane lakwamanye amazwe ngamafitshane. sokugcwele amapolisa edolobheni leTehran kwele Iran okulabantu abatshengisela emigwaqweni afuna ukuthi umkhokheli wakulelo lizwe uyathola Ali Khamenei asuswe esikhundleni kulandela ukudutshulwa kwendizamtshina yakwele Ukraine okufe khona abantu abafika phose abangamakhulu 176. Elemelika lisanda kubulala umkhokheli webutho leKids Force uKasam Soliman. Kubikwa ukuthi umlilo omkhulu obulele abantu lenyamazana wabhidliza lezakhiwo kwele Australia usicitsha kancane kancane. Utshise indawo eziningi ezigoqela eNew South Wales lapho utshiye indawo le ingumlotha. Sike singene khona manje kwezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhuluma ngokusemulini. Siyake sizwe sibili abantu bekhuluma uzwe ke umama esithi hayi mina lapha ngihlalele abantu abami. Kambe kuyabe sokutheni. Uze nhlaziye lolu daba ngilo mama usakhile Liline uMadube. Madube kunjani mama?
Ngiyaphila kuzi. Ngiyabala abalaleli njalo.
Yes, akwamukela uhlelo. Ngiphinde njalo ngilo baba uWinos Dube. Uwinos Dube yingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Dube ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga linjani balaleli.
Kase ngayo Madube ye batsho abantu uze kuthiwa hayi mina lapha ke ngihlalele abantu bami. Kuyabe sokutheni.
Indaba enjalo ivaninde kakhulu. Yitho mama. Ukukhoza lapho eqala khona iqala ngokuhlukunyezwa kwabomama ezindlini abantwana labomama ngoba uyathi umama mayethethwe wathola ukuthi endlini bahlala besilolo baba engxenye yabantwana yabantwana abaningi ngabe ngikhanyele futhi ukuthi abantwana ngabachiya umuntu engimchiyele abantwana lesandla sokuthi kusasa angavuka abantwana abadingile ukudla badle bagqoke bageze bahambe esikolo ungimile khona khonapho ekhaya ngiyaze ngithe ngathathwa khona ayi-responsible yokuthi ngakhanyela abantu abanye bagcinine kukuhle bese ngikhanyela ngabona ukuthi hhayi awuhambelani anganeelenelise ukuthi bagcine abantu abanye bese ngiphinda ngithi ngibe ngumama bami ukuthi ungaze ungishaye ngidinde uzantinde uzongibulale ngizahlala ngihlalela abantu abami nxa ngihamba ngizahamba labantu abami kodwa iningi labomama yabo usibona ukuthi hayi wothi ngihlale labantu abami ofuthi nakho futhi asonto i-right ngoba ngatho njalo phambili kuyaphambili xa kuyukuthi yenziwa ngokuthi kuhlukunyiswe isimo sanko lezake kubulile but veli siyenza njalo sihlalele konabantwana
baba Dube nanto udaba lapho
ye ngiyalozwa umama uyalubalula kuhle okokuqala ngithanda ukuthi ngithi mina yona leyo ndlela kuze kufike kulesi sinye esinjalo ukuthi umama ake sihlezi phakathi kokwakha kwakhe ezwakale sekhuma ngokuthi uhlalele abantwana kuyabe kutshengiswa kukhombisa ngokusobala ukubana hhayi kulohlupho oludinga ukuthi lulungiswe lapho ngoba kuyabe kungasela kuswe sisana phakathi kwababili laba besheze ekhaya lapha bele nzalo yabo okuthi-ke eqinisweni asikukhuthaze sonto esingathi thina inhle iqondile njalo ukuthi ibe khona kodwa sidingisisa ukuba nanxaso kungabe kuleli hlupho ezikhona ngokomdeni wethu ngokwenzele zethu impilo kusahleziwe kuzwisisayo lokuthi nxabulo hlupho olukhona kudingwa bemuli babuye ndawonye bazame ukuthi baxhase laba babili babancedise badinge indlela ukubana kambe lokho kungani kuyabahlupha kungani kuyayenza baze behlukane kuzwisisanele ekuphileni bangakuxa kulula njani kodwa-ke kukhona sibili ezikhathini ezinzima siyakunanzelela ukuthi kuyabe sekulobunzima lobana ukuthi laba abantu ababili bobabili abasazwisisani abasemukelani ekuphileni bese kusithi-ke umama ngokunanzelela langothando lwenzalo yakhe abesenanzelela ukuthi kambe ukuthi ngifulathele laba bantwana kumbe ngikhalale ngiyabe sengibancitshe ithuba labo lokuphila ukuthi bakhule bendawonye labazali babo uyise lwemina sisaphile yikho kuyeta bese sithela hhayi ngike nangiqiniseleli ukuthi ngikhonapha ahlale evalile kuthiwa ikugciba izinto ezimbi ezingabe zingabenzi empilweni kube kuhle ekhaya lapha asesezokuvalela zithi hayi sezisenza ukuthi abantwana laba bakhule bebona ukuphila kwekhaya ubaba lo mama bendawonye kodwa yena eqinisweni esigene empilweni kungasela buhle kungasela kunani
ye Madube kujalo kulungiseka yini nxa sokunjalo
ukulungiseka kwangikhona awuvamanga ukuthi kuyalungiseka ngoba ngaveluza umuntu ongumama sikhuluma leli gama lokuthi lapha sengishali labantu abantu uyabe uvele usubona ukuthi akusela ngokuthi uyalungisa
ye sithathelele ithuba ukuthi sibonge ubaba uWinos Dube ingcwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu-ke baba Dube
siyabonga njalo sokungabalaleli.
Yini ntathe leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile leli ne uMadube. Madube ngibongile kakhulu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Okwamanje-ke sike sizwe ezabatsha.
Yebo 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 umthwaka omuhle simpopo omuhle yikuthi banokuhlelo lwabo sakhulayo ngingu Mike Hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Vusi Muzi Mkwananzi owenkampani eMyrana. Hayi mina ngiyaphila. Awusitshela ukuthi since the last time sakhulumisana izinto sizihambe njani?
Ngathi inkosi ibe nathi ngenxa yokuthi khona ama-services eMyrana a-relevant labantu abathakazelelayo ama-frugal transport offer kulama-customers ase-South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, and ithini yethu yakhula.
Usebenza ndawonye labantu abasakhulayo na noma nguwe nje u-CEO okuqhatsha abanye abontanga emazweni athene?
Okhalebi ngiyathanda ukuthi ngichazele ukuthi vele yona iMyrana isebenza njani. IMyrana yi-platform, i-platform leyi ikakhulu isebenza labantu esingathi ngesilungu ngama-travelers, labantu abalama-bus iya-facilitate amatikiti, ama-trade, the-trade ikakhulu ngasikhangela ukuthi abantu abaningi ama-FME bathakazelela ukuthi whether ule-website ule-mobile app ufuna ukuba ne-payment gateway kumbe yini ufuna ukuthenga nje. Thina sisebenzisa i-technology yaba lama-brand activators atshiyeneyo kwamanye amazwe abantu abasakhulayo.
Ngomnye kodlule ngixoxela abantu abasakhulayo abaningi abanamabhizimusi atshiyeneyo eZimbabwe, eningi labo babekhala besithi isimo somnotho sibi, indaba leyo ukuthi uyathenga impahla etshiyeneyo ngama-user besuthengise ngama-bond kuthiwa hayi kwenza ukuthi kube nzima ukwenza ibhizimusi elizweni. Uhlangene le zinto ezifanayo na?
Umumo wesizwe ngabo ongamanga kuhle. Into eqakathekileyo I think ukuthi from day one you must come up with a way of finding a customer that's going to pay you some money as a starting point. Singakakhulumi ukuthi imali ayila amandla. Kumele u-expose ikampani yakho to a different market. Ngingadika leZimbabwe kuphela. The actual people who are in my segment baba bancane, but when I look at the whole of Africa you find ukuthi you are targeting a wider group. Ye imali ingabe ingathengi kwesinye isikhathi ithengisa phela ngamapula, ithengisa ngama-rand, ithengisa ama-US dollars. Now open to anyone who is willing to use technology to take advantage.
Sigqiba uhlelo lwethu bengicela ukuthi unikeze abantu abasakhulayo amazwi enkuthazo.
Well, ngathi when the situation is crazy, you also have to operate like a crazy person. You cannot do things. So 1+1=2. Then always 2 is more total uhlupho sibili. And your entrepreneurs can't resist. So if there's a problem that you're changing these things, you're going to get people who pay you real money. Nxa bekhona nje abantu ababe sifisa ukuthi besithole, ngiyakwanisa ukuthi besithole ku-Facebook, ngiyakwanisa njalo ukusithola kuma-website yethu. Khonapho siyatholakala, sikwanisa ukuxoxisana. Nxa ule muntu othi yena ule mbono ongakwanisi ungenelane lezi zinto eMyrana, sibambisane. We are open.
Hayi, mnumzana Vusi Muzi Mkwananzi, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga.
Hayi, mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Kwanele kwalamhla, olivalelisayo ngenja bulo igama lami nguMike Hobe. Mthokozo omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga ke Mike Hobe sokusikhathi sezokholo lwesiKristu silomntu kwamini gomo.
Soku iskati sohlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo kwamukela kuhlelo lwethu.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngikhangele uDavida ekhuluma ngento eqakathekileyo kumaHubo 42 verse 1. Uthi yena uDavida lapho, njengalokhu impala inxwanele imifula yamanzi, ngokunjalo umphefumulo wami unxanelwa wena, Nkulunkulu. Umphefumulo wami womele uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Ngiza kufika nini ngibone ubuso bukaNkulunkulu na? Siyananzelela ukuthi njengoba thina sadalwa nguye uNkulunkulu, wafaka phakathi kwethu isimo sokuthi ngaso sonke isikhathi wonke umuntu awomele uNkulunkulu. Wonke umuntu ulento phakathi kwakhe edinga uNkulunkulu, edinga ukukhonza uNkulunkulu. Nxa singamkhonzi uJehova kumbe uNkulunkulu kulezi zinto ezicina thina sizikhonza. Namhlanje kodwa mfuna ukukhangela ukuthi siqaliswa lomnyaka kuqakathekile kangakanani ukuba sithathe isikhathi sokudinga uNkulunkulu. Sithathe isikhathi sokuthi inhliziyo zethu ziwomele uNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi lapho nxa inqina kumbe impala iwomile, siyakwazi ukuthi iyayeqa izihlahla, iyagijima, ingabi le ndaba lokudlutshani, ingabi le ndaba lezinye izinto, kodwa inuke idinga lapho kulamanzi kuphela, lapho engathola khona imfula yokuthi inathe amanzi. Ngakho lathi njengabantu sesiphutshile omunye umnyaka, siqalisa umnyaka omutsha. Siwuphutshalwana umnyaka, abaningi bethu sidlule phakathi kwenkinga ezehlukeneyo, sidlule phakathi kwezinto ezisikhathazayo ezehlukeneyo. Kodwa namhlanje kusihlwa, ngifuna ukukukhuthaza ukuthi uqalise umnyaka ngabe ungawomela uNkulunkulu umdingi. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi uJesu wathi ehlangana lalwana umama weSamaria wathi kuye, mina yimi ngilamanzi okuphila. Amanzi okokuthi unganatha awusoziwome njalo. Ngakho abaningi bethu sidlula phakathi kwempilo siwomile, sidlula phakathi kwempilo sidinga amanzi. Amanzi sesiwafumana endaweni eziningi, kodwa asomanzi azasenza ukuthi singawomi futhi njalo. Asomanzi azasenza ukuthi singabi ngabantu abasuthisekayo ngamanzi okuthi siyanatha kodwa sisale lokhu sidinga amani. Ikanti singabuya sizonatha emthonjeni onguJesu Kristu. Uyasenza ukuthi ukuwoma kwethu konke kuphele. Uyasenza ukuthi lawo manzi angene phakathi kwethu asivuselele impilo zethu, siqalise umnyaka ngendlela ehlukeneyo. Ngiyakhuthazeka kakhulu ukuthi nxa ngikhangela kumbali eBhayibhelini, baningi abantu osinxa bakhangela ucabanga ukuthi impilo zabo seziphelile, ucabanga ukuthi hhayi umuntu lo kasela lutho. Kodwa uNkulunkulu athutshe afike amnike amanzi lawa ayenza ukuthi umuntu anganatha angawomi njalo. Lawo manzi abe phuphuma evela esihlalweni sikaNkulunkulu, ubona impilo yomuntu isitshintshile. Ngakho ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli wami ukuba nanka amanzi akhona. Akudingakali imali, akudingakali ukuthi wenzeni. Into edingakalayo ukuthi wena ube ngumuntu olangalela uNkulunkulu namhlanje. Inhliziyo yakho ichaye ndiva zonke ezinye izinto, uthi kuphela nje mina into engiyifunayo ngifuna uNkulunkulu. Manje ngiyathokoza ukuthi uNkulunkulu angathola leyo nhliziyo enjalo, uyabuya afika kunathise lawo manzi ayimpilo evela kuye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngiyathandaza igama likaJesu. Kube bonke laba abawomileyo, banike lawo manzi kulabo abanye abagulayo, baphilise basilise ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezigokela lamhlanje. Isiphahlamandla sawele eChina sikwele Zimbabwe bayakhala abazali ngentengo yempahla yezikolo. Kuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje ngolivalelisayo ngeKeeps Dube ngisithi asidibane nekuseni wa past 6 kusasa.